Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMbimbitho 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kuphepha kumkhuhlane weCOVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe ukuthi bakhathazeka kakhulu besanda kutapha igciwane leCoronavirus.
Kwasithethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki.
Abanye abongi bathi abalithembi ijekiseni leSinopharm noma kwahlatshwa umsekeli kamongameli. Abakhubezekileyo bathele nzima kweleZimbabwe umkhuhlane weCOVID-19.
Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungazi ube lesifiso sokuthi uhambe. Ucabanga ukuthi ibhasi lizayigada njani?
Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini.
Besivele ngoJanuwari kufanele siye sibone isilo sixoxe izinto ezithile. Kwavala iCOVID.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umnumzana Zifiso Masiye umkakhe lomntwana abasanda kuphepha umkhuhlane weCOVID-19 uthi bethuka kakhulu besanda kutholakala bele coronavirus nyakenye. UMasiye uthi bahlala nzima endlini yabo koBulawayo lapho babesebephila khona ngokufonelana njengoba kwakungamelanga babonane. Ake sizwe uMasiye ekhuluma ngomkhuhlane lo osubulele abantu abedlula izigidi ezimbili nengxenye emhlabeni wonke jikelele.
Umkhuhlane wobhubhane lweCOVID-19 sesike sadlula kiwo. Usihlasele ngathi kusukela mhla ka-16 December 2020 emulini. Wahlasela unkosikazi, wahlasela untombazana wami wesibili wokugcina, wahlasela kanye lami. Sathestwa satholakala ukuthi sileciwane leCOVID-19. Kwasithethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki ngekhaya, kodwa satholakala silakho. Sapaphatheka sazama-ke lathi ukuthi senze indlela zonke ezenziwa ngabanye ezitshona zi-announce kuma-radio nakuma-TV esizitshela lezingcwethi ezezempilakahle ukuthi senze njani nxa sesifike kulelo banga.
Ubona ngani umkhuhlane lo baba Masiye lawuthola njani?
Khona kunzima ukuthi wazi ukuthi kahle kahle umkhuhlane ngokudobhela phana, kodwa ngokwami ukucabanga kule ndawo ezithile engafika kizo ezazibuthene abantu ngomsebenzi nokunakanela ukuthi engxenye kwamanye ama-meetings anjengalawo ngingabe ngawudobha umkhuhlane, kodwa kwangiqala nje njengophepha nganakana ukuthi hayi le flu ngiyake ngibe le flu njengomuntu wonke. Kwahlala isikhathi ngizwa sengingena luqhuqho olukhulu. Emva kwensuku ezithile senzame ukuthi ngisinathe amaphilisi eflu engijali kwanatha, yabona umkhuhlane kawehli. Kwayabaya ngizwa sengiphela amandla, usenezenjali ukuthi ngiwenze olulu. Kusukuma nje nxa ngihlezi phansi ngisukuma esitulweni safika eminyango ngizwa sengiginqile. Hlalahlala ngizwa ingani sengilenyongo enzima, ukudla kungasazwakali nxa ngikudla. Kwathi usayatshayela ngalesi-5 ngathi kunkosikazi hhayi lokhu angiboni ukuthi kungaba iflu esiyijayeleyo, kungathengisiwe udokotela ngiyetesta. Bona bobabili babengazange bavike anything enjengale engangiyizwa mina. Kwakunganje yimi and le flu, kodwa ithe isingani yabhebhetheka iflu yakhona ngathi no asiwudokotela.
Lahlala njani endlini selibanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19?
Sitheze sikubanjwe umkhuhlane sasifane ngendlini. Sisubanjwe umkhuhlane sobathathu. Sacela abantwana bonke ukuthi bayatesta. Kwabanjwa oyedwa, abanye ngenhlanhla abazange bawubaba umkhuhlane. So sahle sihlukaniselana indlu abanye bahlala nganeno, abanye bahlala nganeno. Sangahlanganisi impilo yethu, sangahlanganisi impahla zethu, sangahlanganisi izinto esizisebenzisayo, ukudla, ukupheka, ukunatha and so forth. Salandela njengoba ngisitsho imilayezo naleyo yokuquarantina. Saphila in isolation for insuku ezilitshumi lane 14 days. Babesiphekela, besithandazela, besidingela imithi sehlukene, kodwa sifinyelelana ngamafoni.
Lalisekelana njani ligula?
Sancedwa imithi sayithola emadokoteleni, imithi yesilungu. Sancedwa la yimithi yesintu esasiyiphathelwa ngabantu. Okukhulu esakunanzelelayo ukuthi ma usugula into ethusayo njengaleyo, uthando lwabantu luyanda. Babuya abantu babesinina besesaba ukusondela, bengabengangeni legedini, kodwa besiza. Omunye akutshele athumela ngemqhafazi ukuthi ngize lama-orange, ngize lomhlonyane, ngize lama-fruits athile, ngize lento eziningi-ningi ezehlukeneyo esasizidinga. Bafike bazotshiya egedini kumbe bafonela abantwana laba abanye abangaguliwa esikabazothatha. Sasilosekelo olukhulu olusuka emabandleni esisonta kiwo. Sasilosekelo olukhulu kakhulu olusuka emulini, imuli yethu, imuli ebanzi yangigidi, imuli kankosikazi. Usekelo olukhulu njalo siluthola kubomakhelwane ababezwayo, babekwazi ukuthi laphana sokulohlupho. Salolosekelo njalo thina ngokwethu emulini, ngoba buthathu bethu sasesigula. So sithi nxa ulele, nxa uvuka, ufice umunye wakho ulele kumbe bapheme, kodwa kanathanga amaphilisi kumbe kunjani. Sasikhuthazana kakhulu, sithandaza kakhulu. So ngingathi kwaqakatheka kakhulu ukuthi sithole usekelo emulini lomphakathi wonke nje.
Umnumzana Zifiso Masipiye, isizalwane sakwaleZimbabwe, sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo, abasebenza kwezempilakahle bathi kumele uhulumende afundise abantu ngokugcweleyo ngejection ye-Sinopharm eyokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19. Bathabile Masuku usatholela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, i-36,359, sebehlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm. Selokhu kwaqala ihlandla lakuqala lokujova abongi, odokotela labanye okuthiwa ngesilungu ngama-frontline workers. Kodwa baningi abalokhu besithi kumele uhulumende afundise uzulu ngokuqakatheka lokusebenza kwejekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospital, uthi ezinye izisebenzi zempilakahle lokhu ziyithandabuza ijekiseni ye-Sinopharm.
Even kathesi i-government ayingayenzi izinto zokuthi ifundise abantu ukuthi i-vaccine le iyasebenza njani, iyabanjelani emzimbeni, okumbe iyanceda yini kakhulu. Abantu bayahlatshwa kodwa abalutshwane. Sizobona kumbe inamba izokhwela lokuhamba kwesikhathi, abantu bawona abanye bahlabiweyo ukuthi bayaphila kuhle yini.
Baningi abongi abalombono ofana lokamajongosi. Kodwa udokotela Rogers Magigo, omunye wabahlaba ijekiseni ye-Sinopharm, uthi kakaze ahlangane lomuntu othi ulezinyalo zejekiseni ye-Sinopharm.
Kulabo esenhlanganela lelabo abahlatshiwe njengami, ngihlangane loyedwa njengoba liproblem kumbe wareactayo okungafanelanga ku-Sinopharm vaccine. Ngiyakhuthaza wonke umuntu ukuthi asihlatsheni si-vaccine yethu.
Umnumzana Thamsanqa Nyathi, isakhamuzi sakoBulawayo, uyaluncuma uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-Sinopharm.
I-program ye-vaccination yi-program enhle kakhulu, njalo siyafisa ukuthi ngabe uyatholakala ama-resources abantu bonke bethole ukuthi be-vaccinate ukuze i-economy ibuyele esimeni sayo.
Idolobho lakoBulawayo labelwa amajekiseni azinkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu amabili, i-13,200, akhangelelwe ukuba ahlatshwe abantu abazinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha, i-16,000. 6,600. Kugqitshwa iviki ephelileyo bese kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezine. Kukhangelele ukuba ilizwe leZimbabwe lizathola amanye amajekiseni afanayo eliwanikwe ngeleChina. Kusenjalo ziyavulwa izikolo kusasa, abanye abazali bekhala ngokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabakhalayo ngalokhu unkosikazi Karen Mlojwa.
Mina ngibona ngani abafundi kanye lababalisi abavikelekanga kumkhuhlane lowo owe-COVID-19, because ababalisi khathe sahamba bona bengazange baye bathole i-vaccine, okuthi mhlawumbe ngabe bona bebephiwe labo ithuba bakhangelwa njengesebenzi ezigqathekileyo bavaccinethwa izikolo zingakaze zivulwe. And nxa sikhangela labafundi labo, indaba yokugqoka amamaski le ilokhu bengakaze bayijayele, indaba yokugeza izandla kokuphela okwakathesi nje okungabe kungcono ukuthi amanani amakhesi amatsha yiwo aphansi kuphela, kodwa ingozi yabafundi lababalisi yokuthi babambe igcikwane le-coronavirus ngiyibona mina ilokhu inkulu kakhulu.
Abantwana abakhangelelwe ukuya ezikolo kusasa ngabaloba imihloliso ethiyeneyo, abanye abakuzigaba ezithiyeneyo bazolandela ngeviki ezayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhubezekileyo bathi ukuyekethisa nguhulumende kweziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 akubasizi ngoba bathwele nzima kwele Zimbabwe. Umavisi Khama usethulela lolu daba.
Bathi kunzima ukuziphilisa ngoba kabenelisi ukugada amabhasi ezubuko ukuze bayethenga impahla ethiyeneyo bayithengise emgwaqweni. Bathi imitshova ekhona ibiza imali eningi, okokuthi abanye babo sebephelelwe izindlela zokuziphilisa. Omunye wababhekane lenhlupho lezi ngunkosazana Sinikiwe Ndebele.
Ekuyigadeni lekuyiyehleni lalapho kuyehlelwa khona kube kukhatshana lalapho umuntu ayabe siya khona. Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungazube lesifiso sokuthi uhambe. Ngicabanga ukuthi ibhasi ngizayigada njani. Ngiyehle ngiyehlele khathana lanxa sengifunga ukubuyela endlini. Ucabanga kaningi sibili ukuthi ngcono ngiyekele phela lokuhamba-hamba kwakhona.
Unkosazana Ndebele uthi baphakathi kwelitshe lemvokodo.
Lokuthi ukwanise ukuthenga kunzima ngoba kuzamele uthwale uhambe uma ngomuntu ususiyagada. Kuba i-challenge futhi ukuthi ngapho uyasindwa ngapha kumele uhambe uma ngomude. So ugcina ukubona kungcono ukuthi ucele kwabanye abakwanisayo, of which ugcina ungumuntu uzibona ukuthi usungumthwalo kakhulu.
Unkosazana Tariro Gurule omunye njalo wabakhubazekileyo uthi sebephila njengentandane.
Nanzelela kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo baphila ngesingathi ngesingisi i-informal trading, and lapho unanzelela ukuthi imali yangkhona singayithi also ngesikhiwa hand to mouth, kodwa khona khona ukuthi babe khona besenza into ebambekayo kwaba nzima sokuvaliwe usayenelisi lokuthi uhambe.
Unkosazana Gurure uthi kabatholi imali kuhulumende okwakumele bayiniwe ngesikhathi bephansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Imali le icine ukubuya ngo-December, sokusho ukuthi lokhe singene ku-lockdown from January, February, khathesi sesiku-March, phakathi kwenyanga ka-March akula mali esike yabuya. Ngendlela yami mina engingakutsho ukuthi besiphonga ukuphila ngomusa kaNkulunkulu, khonokho kuncane besikuzuza nakhonokho ukuthi umsika nje uyabukhona eduze selingathengisa kube yikho. But ubhubhane COVID-19 ubuye wafaka nje izinto zonke zahlala phansi. Kodwa engingakutsho kodwa kuhulumende ukuthi gakhangele uZulu, gakhangele abantu abalokuguga, abanike okufanekelileyo esingathi ngama safety nets.
Embikweni wakhe awethulele uZulu kunanzwa usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane, umphathintambo kahulumende wezabesifazane lokuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uzimisele ukunakekela izizalwane ikakhulu omama.
Esingakwenza ngalesi sikhathi sokunzima yokunakekelana, sikhuthazana kanye lokujabulela lokho esesithe sadlula kikho.
What we have accomplished as a people.
Uhlangothi bezempila kahle eZimbabwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane 36,471 sebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19 kwabhubha bedlula inkulungwane lengxenye 1,501 izolo kubhubhe abahlanu kwathi abafika phose amashumi amahlanu 48 batholakale bele gciwane le coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
UMnumzana Mangosuthu Buthelezi ophethe isigodlo senkosi uthi inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini olensukwana etshonile uzafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko endlu yesikosini. UButhelezi wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi abesilisa abakhethwe indlu yesikosini bazatshala uZwelithini. Uthi kuzakwenziwa isikhumbuzo sikaZwelithini ngolwesine esigodlweni senkosi. Ubulelani lophengula wakhethwa ngumndeni wakokhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele uthi amaZulu amaNdebele lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe yindoda ebelezithunzi lolwazi olujulileyo ngamasiko esintu. Isikhulumeli sakhe uMnumzana Bonman Khumalo uthi bayakhala abantu ngokutshona kwenkosi uZwelithini.
Bathi abadala kulahlambeleko ngakufelwa. Abantu abaningi bavama ukuthi ye umzilikazi wathini inkomo zakwaZulu, ye umzilikazi lo lelembe ulembe ushaka. Bekukhuluma izinto, yebo abantu banye kuyafika ukuthi bangezwani ngento encane ezithile kodwa kwedlule ngoba awukho umuzi ongela kukhuluma. Yikho ke abantu abaningi bacabanga ukuthi thina abakamzilikazi noZulu siyizitha, akukho lokho. Yikho ke hayi sixoxisana labo kuzadlula lokho kungena ongenayo sizabamba na futhi ngezandla siye phambili. Ngoba ukusebenzisana yikho kuzasinqobisa njengezizwe.
UMnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lophengula sixoxela eseJohannesburg kule South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazi we-South African Broadcasting Corporation ubika ukuthi uMenzi Ngubane, umlingisi obeyaziwa ngegama elithi Sibusiso Dlomo lamanye kasekho. I-SABC ithi uNgubane wayelingiswa ku-Generations Yizo Yizo, Ashes to Ashes, Gold Diggers Zawu-Hest, ubehlutshwa umkhuhlane wezinso. UMongameli Joseph Biden uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya solusebenzisa ugatsha lwe-Federal Emergency Management Agency ukuthi kukhangelwe abantu abangena elizweni leMelika besebenzisa umngcele weMexico leMelika. Abantu abaningi bazama ukungena kuleMelika kuleyo ndawo kulandela ukusuka kwangumongameli esikhundleni uMnumzana Donald Trump. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokutshona kwenkosi yamaZulu uZwelithini. Ukuqala sixoxe laye inkokheli yomdabuko uFelix Nhlahla Mangwendi weni.
Indaba zonke zifika esikhathini ngathi asilunganga, ngathi asihambi kahle. Njengoba kade lisazi kade ngilapha nje kwamangisini eNglandi kuzaba nzima ukuthi ngiphakame babadube. Izimithi lezi azikapheli, ukuhlatshwa konke lokhu akwapheli, lokuhamba ngapha benza kube ngathi kunzima kakhulu ukuphakama ama-quarantine lezinto zonke.
Ukutshona kwenkosi lapha kutshoni nxa sikhangela isizwe samaNdebele njalo lokuthi kube le nkosi yesizwe sikamthwakazi.
Hayi, akumisi lutho ukukhothama kwesilo indiba yethu ngale kwelakithi komthwakazi iyaqhubeka baba, ngoba umsebenzi uphambi kwethu. Inkosi inkosi ngabantu, abantu sebebonile umbuso okhona, bananzelela umbuso okhona, babona amaphutha, babona izinto zonke ezingahambanga kahle. Yikho ke sesikhangela emuva ukuthi pho singabamba ngapi, sisukume ngapi. Okumdabuko lokho kukhona, asoze kucitshe, kuyahamba phambilini. Lakho thina makhosi siyahambelana kakhulu, siyabonisana kakhulu ukuthi mhlawumbe singayibamba njani le indaba lale indaba. Iyaqhubeka baba Dube, ngoba lakho ezomba ngazo bayadinga ukuqondiswa lapha lalapha phela into leyi bayiwele nje kodwa thina ngapha abakhokheli bomdabuko ngeyethu indaba iphakathi kwethu igeleza phakathi kwethu sayazi mathupa yiko ke ukhothama kwesilo akumisi lutho kwelakithi komthwakazi
siphindeza xoxa ngodaba lolu lenduna uMathema
kuzaba lohlutshanyana mbijana ngoba izinto ezinje ziyabe zifuna ukuthi zifunde kwabanye abantu ikakhulu njengoba thina ngapha uyawunanzelela ukuthi okwinto lokunxa kungani ukuthi thina sifuqe ukuthi kube lobukhosi abanye abantu babone ngani into ye-political party kade hayi into ezimbili ezitshiyeneyo umambo wathi ubekiwe encediswa nguhulumende kwaba into enhle sibile yafakwayo khona ngale nguye uhulumende wathi hayi sefakile yinje lami nje ngomunye wenxusiwe kodwa ngahambanga lapho ngangisho khona ngathi hayi kangiyi ngoba kwakithi babekwalile nganyama siyadingana siyakhwezenye into yabantu abanye be-AME ihlezi ingananzelelwa ukuthi khona phakathi kwelizwe
hhayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo besixoxa namhlanje le nkokeli yomdabuko uFelix Hlahla ngwenjiweni le nduna uMathema soku isikhathi sohlelo logolo lwesikristu silontukamelikomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thande Nkosi Mkandla usiphatheleni mfundisi
sesibuyesihlana njalo hlozi nkosi ezithandekileyo kulo hlelo lokuvuselela umoya ngoba imoya yethu izikhathi eziningi iswela ukuvuselelwa ngey'nkinga lobunzima esihlana labo lapha emhlabeni namhlanje ngelizwi lethu sizaqhubeka sikhangela inkosi uDavida kumahubo 121 sisukele evesini lika 5 sisiya kuma ku 8 ufundeka kanye uJehova ungumlondi wakho uJehova umthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene ilanga likukushaya emini nenyanga ebusuku uJehova uyakulondoloza ebubini bonke uyakulonda umphefumulo wakho uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade zihlobo zenkosi ezithandekileyo sakhuluma izihlabelelo kumbe amahubo langa inkosi uDavida esebonile ukubana kazi ayikho into eyayingamsiza ngaphandle kokuthi ukholo lwakhe lube uJehova mdali wezulu nomhlaba uyatsho ke lapha uDavida uthe ebantwini abaningi uverse 5 uJehova umlondi wakho ngatshongo ukuthi umuntu osilondolozayo ngumzali wethu abangane bethu nabantwabethu zinkokheli zethu nabafundisi bethu namabhishophu ethu uthi uJehova nguye ongumlondi wethu kodwa ke sikhumbule njalo ukuthi uJehova uyasilondoloza lanxa kwesinye isikhathi thina sasisuke simbalekele baningi abantu asebethatha impilo zabo bazibeke ezandleni zabanye abantu kakukubike lokho nxa uthola uncedo kuleyo ndawo kodwa ke ukhumbule ngaphezu kwakho konke ukuthi ongumlondi wakho nguJehova ngobana labonabo abangabe bekuncedisa bekuphathisa ekuhluphekeni kwakho bagcina bengaphansi kwesandla sikaJehova kuhle ukunceda abahluphekileyo kuhle ukusebenzelana ndawonye ukuphathisa abantu bakithi lemindeni yethu kodwa ngaphezu kwakho konke uJehova nguye ongumlondi omkhulu ongumlondolozi omkhulu singazi sakulibala lokho abantu babakhohlwe balibale bone baze bakhonzele abanye abantu amagama abanye abantu asuke emlonyeni yabanye abantu sebeyibo abakhonzwayo kanti-ke umlondolozi omkhulu nguJehova ongumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene uthi uDavida ilanga likushaya emini nenyanga ebusuku lokho kutsho ukuthi uNkulunkulu uyakulondoloza ukwedlula abantu ngoba abanye abantu emini bangatshiswa ilanga bayakhathala bakhohlwe ngawe bazikhumbulile bona bodwa lalabo odinga usizo lwakho kubo babe bengasekho mhlawumbe babe sebelele mhlawumbe babe bekude nawe kodwa uNkulunkulu ngakholwa uthembe kuye uphansi kwakho ngazo zonke izikhathi Ngobana sizwile emuvale uNkulunkulu kalali kozeli kavuma ubana onyawo lwakhe luthelele. Aze ngatsho ngenye imini ngathi abafana bathi nxa bekhuluma labo intanga entsha bathi kule nto thiwa yi-24/7. Xa uNkulunkulu esithi ilanga soze likushaye emini ngitsho le nyanga ebusuku, kutsho ukuthi zonke izitha zasemini ukuza kubhebhisa kuzo lezitheni zasebusuku sokukhanya inyanga. UNkulunkulu uza kuphephisa. Asithatheni leli lizwi olingaphezu kwakho konke, uJehova nguye umlondolozi wethu. Asikhulekeni babathi xa ingcele sizilethe esandleni sakho silondoloze sikela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekulohlelo Fuselela Umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jahelidala Ntungameli Nkomo. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Fortune Mswati osakhulayo okumsebenzi wezokulima. Umswati ulohlelo lokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthuthukisa umsebenzi wakhe. Mswati, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okuningi ngohlelo lwakho.
Recently ngenze umshina opompa amanzi ayi irrigation awuthelela u irrigation setup usebenzisa i biomass waste as if you will. Awusasebenzisi i petrol just like amapampa amaningi asebenza kuma irrigation setups. Ususebenzisa i biomass njenge fuel. So meaning ukuthi ngomshina lo operator for free, angisabhadali any cent ukuthenga i petrol or ukudependa on amagetsi.
Awuchasisela abalaleli ukuthi uhlelo lolu liyakusiza njani njengo mlimi?
Yes, I said before bagule into ezinjengabo load shedding. Le problem yona le eyokuthi ngamproducisa i biomass waste a lot of it. And I realize with just disposing of it, I lose a lot of energy. Nxa kulama load shedding wona la, ama fuels are expensive to run, depend on ama fuels, ama liquid fuels anjabo petrol and diesel. So if I develop a system that operates on e-waste that I generate to do ama operations that I want for the irrigation setup, I think kungaba yinto enhle for productivity. Now uhlelo lolu liyangisiza just because I do ama operations awe ngadini wona lawa free of charge, $0 totally per kilo, because I just use the waste engiyiproducisayo mina ukuthi ngenze ama operations and produce more. Angidepend on amagets, angidepend on ama fuel wona la eswalayini la adulayo kuma filling station. I just operate for free.
Siyabona phela Mswati ukuthi uhlelo lolu lakho ukusiza abanye abakumsebenzi wokulima. Ukhangelina ukufundisa uZulu ukuthile ngalo mshini.
Right, umshini lo uyasebenza, ukhanya uyasebenza sibili. Ngikhangelele ukuthi abantu basizakale ngokusebenza komshini lo, especially abantu abakumsebenzi ofana nawona lo in all scales, small, large, mid scales. They can depend on e biomass waste that they generate and on ama plants and jabo invasive plant species. Ngiyakwazi ukuthi atholakala about everywhere in Zimbabwe. So everyone can implement the technology le into farming, not just into farming but into even ama industries like mining, because kusegangeni lapho kule lantana kamara khona njalo kule sihlahla that are decomposing, labo benza iproduction at $0 per kilowatt free of charge.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Isikhathi sesedliwe ngumangoyi, khosela amazwi akho okuqina.
Okay, kubalaleli ngithi ikakhulukazi la bafisa ukusekela lo msebenzi, ngixhumane ku 0782118041 for more information. Libe lesuku oluhle. Ngiyabonga.
Hayi, Zulukandaba, isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi, sekumele sigqibe uhlelo lwanamhlanje. Sithanda ukubonga uFortune Mswati ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Fortune, ngiyabonga. Lingakhohlwa izwi lokandaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele besilazo. Wosanda kuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe ukuthi wakhathazeka okumangalisayo esanda kuthapha igciwane le-coronavirus. Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoKip Stube.